sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibongeke uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-26 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende icala lokungabambi ngamandla uhulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho.
We've got absolutely no confidence in our MPs, our opposition, whether ngawe Triple C, whether ngawe MDC Alliance, whether ngawani. Akula nto bangayenza.
Izibanu sezomkhathi zithi izulu lizakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zesithi udubo luza kuba intengo yenhlanyelo lemvundiso.
Ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine no-Russia, intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu.
Ibandla le-CCC lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba elizweni.
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe kuchapa, kutshengisa njalo ukuthi umthetho awusalungise ephalamende, kuphinde kutshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu be-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende awamabandla aphikisayo icala lokungabambi ngamandla uhulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho. Sokuleminyaka eminingi uhulumende esithi uzaguqula imithetho yezokhetho egoqela ukuphiwa amathuba alingeneyo emsakazweni kahulumende, ukukhetha inhlanganiso entsha ezakwenza umsebenzi oyenziwa yi-ZEC ingasekeli hlangothi, ukuphiwa imvumo yokuvota kwabaphandle kwelizwe besemazweni asebehlala kuwo, leminye imithetho eminingi-ningi, kodwa akula osokwenziwe. Sibuze umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, ukuthi ulubona njani lolu daba.
We've got absolutely no confidence in our MPs, our opposition, whether ngawe Triple C, whether ngawe MDC Alliance, whether ngawani. Akula nto bangayenza. Yona nje Triple C akula nto engayenza ngoba bona ngowabo abala constitution, abala ma structures, abala elected leadership. So bengakwanisa njani ukupusha through ama reforms? They are not organized. So tina, with or without reforms, the EFF is going to participate in these elections.
Lizancintisa yini izigaba zonke zelizwe, njalo lozancintisa ukuba ngumongameli ukhona yini kubandla leni?
Umongameli we-EFF ngu-Innocent Ndibali. U-Innocent Ndibali uza contesta as the presidential candidate we-EFF ngoba ngo-2021 khonapho sahamba ku-Congress yetu okuthiwa i-NPA, and this NPA was Nkai, and I was elected and opposed, so I'm the presidential candidate we-EFF Zimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndivali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izibanu sezomkhathi zithi izulu lizakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zisithi udubo luza kuba yintengo yenhlanyelo lemvundiso. Lezi ngcwethi ziyaxwayisa abalimi ukuthi baqalise ukulungiselela ukulima ngokuphendula amasimu, ukufaka umquba kanye lokuthambisa inkomo abazalima ngazo nxa kulesidingo salokho ukwenzela ukuthi izulu libathole bezilungiselele. Umnumzana Mandla Nkomo oyingcwethi kwezokulima uthi lanxa abacubungula ezomkhathi besithi izulu liza kuna ngesilinganiso esisuthisekayo, okudanisayo ukuthi intengo yomquba ingakhuphuka kakhulu ngenxa yempi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Nxa ngisizwa izolo zikhona indawo ezithole ezimatches 12 millimeters awezulu, ngamanye amagama singathi hayi liyaseula kodwa likaseulisisi ukuthi abantu sebengabophi inkaba. Laba bazalima ngenkomo mbe ngenkabi, laso isikhathi sokuthi bebona ukuthi inkabi zabo abazasebenzisa lonyaka ziyathanjiswa. Ngiyangibona abanye bezithambisa ngokuzifaka amajogwe mbe bezidonsisa izileyi njalo njalo, ikakhulu emakhaya, ikakhulu amajongosi kumbe abazawasebenzisa lonyaka. Sisuka ke emasimini wona ngokwawo, kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abalimi beqala ukuthi baqoqe inhlanyelo lomvundiso kumbe fertilizer lezinye izinto ezokuncedisa ukulima. Abalima ngamakhube enkomo kulungiswa izikeyi lakho konke, kodwa abalimi benanzelela ukuthi lonyaka i-fertilizer izabe ibiza imali ephezulu kakhulu ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine lo-Russia. Intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu. Ngakho-ke yikho lingiza ngixwayisa ukuthi abalomquba mhlawumbe yisona lesi sikhathi othi beqakathekise ukuthi bawungenise umquba emasimini. Nxa sesithi sikhangela laba abalezifuyo, iningi labantu kakhulu abalenkomo sesingena esikhathini sokuthi inkomo ezimithiyo sezizaqala ukuwawisa amathole. Ngicizelele lokhu kubalimi ukuthi nxa besitsho abakwaziyo bathi the last two or so months yenkomo emithiyo isikhathi esiqakatheke kakhulu. Siyananzelela ukuthi egangeni lapha kumbe emadlelweni ukudla sokungani sokwehlile, so kufanele ukuthi ungumlimi unanzelele ikakhulu amankomokazi akho ukuthi isimo sawo sinjani. Aloke enonile kumbe ekhanya elungile emzimbeni ukuthi kasoze be lohlupho nxa sokuyisikhathi sokuthi azale. Nxa ubona ngani amankomokazi akho asecaka, kuqakathekileke ukuthi watholele kumbe wenzele lokho esithi ngesiNgisi i-production leak ezazincedisa ukuthi inkomo zingawi kakhulu emzimbeni. Sinanzelele futhi lalezi ebezimunyisa ezilaluke ezimunyisa umnyaka wonke lo esezilamaguqa, lakho-ke kuqakathekile ukuthi sizincedise ukuthi zingagcini izicuba. So ziyananzelelwa sibili izifuyo. Kube sokusithi laba abalezifuyo ezincane ezifana labombuzi lezimvu, lazo-ke ezinye beziloke zizala kuze kufike kathesi u-August. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi amazinyane esesesondele ukuthi siwaphuhlise, sinanzelele ukuthi aqinile azokwenelisa ukuthi nxa sesiwakhipha konina akhule kuhle sesingena esikhathini sezulu. Ngamafitshane ngibona ngani izinto abantu abangazinanzelela simini, isikhathi sokuthenga inhlanyelo, isikhathi somvundiso, lokulungisa amasimu ngokufaka esingathi ngumquba. Ngiyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Ivandla le-CCC lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba eZimbabwe. Ngomnyaka ka-2004, owayengumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wamelwa ligqwetha lakwele-South Africa umnumzana George Bizos. Kodwa ngomnyaka ka 2018 umkhokheli we CCC umnumzana Nelson Chamisa wazama ukudinga ukumelwa ngamagqwetha akwele South Africa kodwa umphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wala kutsho intatheli zindaba ze 263 chat. Kunsukwana isanda kwedlula kube lembiko yokuthi kulemizamo yokuletha igqwetha leMelika umnumzana Robert Amsterdam ukuthi azomela amalunga ebandla leCCC abalisa awedalele parliamente umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Moyo kodwa kwehlula. Ekhuluma emhlanganweni wezemithetho ngeviki edluleyo uZiyambi uthe kasoze avumele amagqwetha avela kwamanye amazwe ukuthi azosebenza eZimbabwe ngoba ilizwe livele lilamagqwetha aweneleyo njalo akhaliphileyo okokuthi akudingakali avela kwamanye amazwe. Kodwa uAmsterdam uthi ukwalelwa kwakhe kutshengisa sobala ukungalandeli umthetho kukahulumende weZimbabwe. Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe kuchapha, kutshengisa njalo ukuthi umthetho usalungiswa ePhalamende, kuphinde kutshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezanuPF nxa befuna ukuhluthuna amandla njengalokho vele asebekulungiselela khona. Lokhu ngikutsho ngoba kulilungelo lomuntu wonke owalapha eZimbabwe umbe libandla umbe nomuntu ukuthi abe lamagqwetha avela ngaphandle kwelizwe. Khonokho kuvala kuhle utshengisa ukuthi into engafunakaliyo ngamehlo avela ngaphandle, amehlo azabona ubuqili bonke obuyabe busenzakala. Into esivalwa la singakhangela ukhetho lwenzakele ngo-2018 siphinde sikhangele imbali esiphuma eMalawi High Court. IMalawi High Court ikhulume ngesingizi yathi yona the Zimbabwean Supreme Court judgment Concord judgment on the 2018 elections will not be used as precedent. Kusitsho ukuthi nxa bona behlala phansi becubungula lezo izindaba zabo khona ngale kabasoke basebenzise isinqumo kumbe ingxenye yesinqumo esaphuma eZimbabwe ukuqatheka kokuvikela udlakela ukuthi lungabi khona njalo babona ukuthi kule zinto eziningi eziyabe zifunakala emthethweni ukuthi size zibe khona ukwenzela ukuthi amanyamazwe yamukele leso sinqumo. Uzananzela futhi ukuthi kwaba le ndaba eyamaV11 eyayivele ikhulunywa ngomthetho osukhulunywa ngamanye amagqwetha angaphandle bathi bona nxa ubufakazi buphethwe nguhulumende kumele uhulumende abuveze lobo bufakazi. Umthetho weZimbabwe uthi ukuthi election material igcinwa yiZEC kwakumele yona iZEC ibe yiyo enika ubufakazi ku gqwetha elibizwa uThabani Mpofu igqwetha lalimele umnumzana uNelson Chamisa. So lokho esesikubona bekwenza ukuvala amagqwetha angaphandle yikuzama ukuthi ubuqili babo bungabonakali ukuthi nxa sokulesinqumo kuyokuthiwa hayi isinqumo seZimbabwe sivele kumthethandaba thina sivele sibone ukuthi abantu nxa bethonisiswa izindaba zabo kungaba lo manje oma ngeqiniso umantshi lo usekhitshwa emsebenzini. Lokhu sesikubona endabeni ezabe ziqondane labantu abasekela ibandla le-CCC ngakhayela umnumzana uJob Sikhala labanye abenyathime bonke bengu-16 sekungabantu asebebotshwe amalanga amaningi. Lowana uMoblessing owabulawayo indaba yakhe ayisacubungulwa vele siyakhohlakala. Into esikhona abasengayo laba abantu bezanuPF yikuzwisa uJob Sikhala lemuli yakhe lalaba abahlala enyathime ubuhlungu ukwenzela ukuthi indaba naleyo ukubulawa kwaMoblessing ingazwakali.
Aloke umnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. iphephandaba lobulembu beinternet ele Zim Live lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usesule uhambo lwakhe lokuya kwele Cuba esithi ngoba umkhathi kawuvumi. Kodwa inzwabethi zibikwazitshele iphephandaba leli ukuthi isizathu esiyiso ngesokuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kezwa kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukwakhiwa kwesibhedlela seLupane Provincial Hospital sekusibanga esikude. Leli phephandaba lithi isibhedlela lesi sizaqeqetsha abadokotela ukuthi bafundele umsebenzi njalo baye ezibhedlela ezithiyeneyo zelizwe. Okwamanje balaleli sengicedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanbonani, sanbonani Studio 7, yebo hayi, ngiyaziphikela Studio 7, ngingu-Louis Kutuza, akuna nto embi, konke kulungile, okukhona nje ukuthi yikho khona okubuya luya lubakithi, obusehlulayo, bangibheka nje vele didekile emakhanda, ngoba abanye abantu bathi bona hayi, umbuso kawuye ebantwaneni, abanye bathi no, umbuso kufanele ukuthi kubonakale ukuthi kuhanja njani kuqunywe, kodwa kukhangeleke ukuthi mina, umbuso kufanele uthole ngomuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela izimbabwe ngendlela ekahle, ongasomenemene, ongasokhulu. We can just try, sikhulume ngalaba, sikhulume ngalaba, sikhulume ngalaba ukuthi bani. So into engikhangelea ngayo ikuthi we have to look at ourselves ukuthi singathwalwa ibhasikiti embi ebolileyo, regardless ukuthi umuntu uzathini, kodwa mina ngithi cela ukuthi uNkulunkulu esikhangele asibusise sibe ngabantu abakahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesitribal izinto, sine-tribal izinto too much, okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase-confused ngeZimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu uma umkhangele ethi izane ukuthi lishona, umuntu uma imthokazayo ivele imthokaziyo lethi bangamandebe uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no, thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane ngabe bese siyaqeda lapho siqhuma ilizwe. Hayi bantu, ayisondlela kubusa leyo, ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani umusa enkosi uJesu kuhlale kulungile. Siyabonga, babaye.
Ake ngicele yami ibalwe la emoyeni basakazi bami abahle, hawu ngicele yami ibalwe kulezi nsuku sengiyathumeleka ibalwa, ngithumeleka ibalwa. Hayi ngilisoli, ngiyakwathi liyandelwa njalo seza kube kude kakhulu. Hayi ngifuna ukufaka nje umbiko omncane. Ngicela abantu abananzelela ukuthi vele isikhathi esesikiso siyingozi sibi. Babayekele kube bekhuluma nangamabizo, beyekele kube bethukana, kabakhulume nje bebekekile ngoba sisesigabeni esibi, sisebantwini abayizigebenga, abantu bezanu ngamazigebenga, zigebenga, zigebenga. Abanye bazawuke becatha bengananzeleli, besenziwa lokhu lalokhu, izanu ibambe ngamazinto zonke asayimelayo le. Njengaliyezi uJoseph Chumo believe gawule omalaki inkomo ukuthi bayikhomenta njani izanu, bathi izanu number one uhulumende wezanu PF okamnangakho wenza izimangaliso ubuhle emhlabeni ngoba bona bayazuza izimali. Omalaki inkomo bayazuza amaplazi enkalakatha khona le, yiwo abafelayo asebefuna ukuthi sisapote wona. Kangime lapha angabi muda, awu ngicela kibalwe bantu, ngicela kibalwe, ngicela kibalwe phambili ngokuvotela iTCCC bantu, phambili ngokuvotela iTCCC, ngisapota iTCCC mina. Amen.
Livuka njani? Livuka njani kuStudio 7? Hayi thina siyavuka. Siyabonga abasibalela izindaba ezinhle, abasitshela ngendaba ezimnandi kuStudio 7, zingancindezeli umuntu, zingakhethi uhlangothi. Bengicela ukubingelela abasibalela izindaba, ngithi linjani lonke. Ngibe sendibingelela umama wami unamemori lufane eShabula laphana, ngithi kunjani ntombi yakonyathi. Hayi thina sizithibele, ngibingelela uMazisa esenta laphana, ngithi kunjani mdala wami Mazisa. Hayi siyaphila, ngibingelela abasetsholotsho bonke abakumashudula, bonke abakumazisa, ngithi linjani lonke. Lo okhulumayo ngumzingaye Dube wakumashudula kwele tsholotsho, ngikhuluma ngisemawuni kwele Kuswana, ngithi asambeni siye vo
vota, samente vota abantu benkosi, samente vota sefaka kwapana lapho sikwazi khona sikezithi kwapathi. Ngiyabonga.
Amachono Studio 7, amachono. Right nasi right, nasi right. Umnangagwa akula lutho esalubonayo olwenzayo since engena embusweni. Lezi ndaba zabo gawule lezi ukuthi ugawule webe sithi uhulumende uyenza into eright, uyenza into eright engaboni labantu. Ah, that is siyamangala. Kanti yena vele ugawule ngowesindebeleni kumbe ngumNigerian. Ah, gana phela thina vele asikwazi iqiniso ukuthi vele yena uthatha ngapi khonoko ekukhulumayo ongaboni labantu abaseZimbabwe. Studio 7 zisifikisele umbiko lo undoda lo ugawule ukuthi ah lo asowa amadependent lo asila umuntu wesindebele onjengalowo thina.
Eh, siyabonga Studio 7 njani. Hayi, cela abantu abasuke bazokhayela ngezikolo beqale uDuvili Primary School, ama teacher afundise abantwana abatshona bedlala, ama teacher kona kuya ngo-10 esikolo. Hayi, nxa ikhuluma ngisezwa sibili indaba lezokuthi ama laba bekhoza bayezokhayela into zezikolo. Hayi, ababuye sibili uDuvili Primary School. Hayi, abantwana sithele nzima siyabhatala i-school fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu Studio 7. Cala sincede sibili bona abakhayela ngezikolo bebe uDuvili bezokhangela ama teacher kona ama teacher ama teacher tshona ngeke esedorobheni ekhaya abantwana bebodwa. Hayi, siyabonga sibili uhlelo lezimazi ngezakala sithole zime uDuvili Primary School.
Amantshono, Studio 7 lapha ngifuna ukukhuluma noChris Gandhi. Nxa ekhuluma ngabo gawule uthi zingcitshi zombusazwe bacungula ezombusazwe othandeko Sindi zingcitshi bacungula ezombusazwe uJoseph Chuma.
Sabonani, sabonani lonke kuStudio 7 bantu bakithi abahle ngalibingelela lonke. Hayi, inkulumo siyazizwa mpela but eqinisweni eZimbabwe lapha sokudingeka kutshintshe umhlobo womuntu wokubusa loba kungaba kuzanu loba kungaba kusisisi. Amadoda la ayimpumalanga ayihluleka isiphiwo awasiphiwanga, so anikeze omunye umhlobo uphathe loba kungaba kuzani loba kungaba kuzi, but nxa kuyena lona umhlobo akuyafana, akula muntu ongatshintsha umqondo wamashona ngendlela abacabanga ngakhona. Ngoba amashona kubusa umdali same, kubusa umnangagwa same, samisa same because uzalwa abantu ade bekuzani. Akula different, akula different ngitsho laba. Abantu lizokhuluma kabi ngozaphu, likhulume kabi umqondisi. Ayi, nangazi bantu beZimbabwe ukuthi amaNdebele kumbebele ngabantu abanjani. Hayi, kula muntu ongali-understand, umuntu ongakhuluma kufana lokukhuluma kabi ngengane yakho ingcoma yakomakhelwane kwake kwenzakala khona kutele kuyimbedu mahlane. Amapholisa even kusimidi ayetshaya abantu, amapholisa acontrolwa i-government lephetheyo. Hhayi, ukuthi amapholisa uzokwenzani ethwenyo uzokwenzani utshona umgceki umgxeki ukuthi ugqoke ijambo etshekileyo. Ah, ufana nokuzihlekisa ngezwe lakho even lakhona e-South Africa amapholisa labo nampududula benzani nampo zamazama manje basibulalele umfana bona abafana ukuthi avavuliwe abangisikile endaweni zakubuwo lokhu zina nenhlenhlabo. So i-government yabukhethe kwaleso sikhathi inika bathithi lamandla ukuthi bawasebenzise kani. Hhayi bona ya, hhayi ngiyabonga lanaa.
Lawo-ke bekungamazwi enu Lina. Balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo emide ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke, njalo lingathuki. Siyacela, siyabonga njalo.
Bazaguru Ramu. siyabonga siyathokoza uni bazabu ramunu tiba nguva dzini
noche
vamu kutika zulu mariuka uka uni mangwana Bakandi Miri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Toto, Eddie Marvelas, Mike Wove, Akash Goriwa, Thomas Sivas, Murai Jena, Lloyd Amoyo, Mangudra, Shingrei Madungo, Kowero, Utendo Mawere, Godwin Mchimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Sandekile Mshanga, Kizanae Mtengi, Patricia Mdadigwa, Please do it. Please grant it. Don't buy me a moment. Black Prince Jeremiah, Taswanda, Tuso Kumalo, Anastasia Dove, Lolo Losing Dove. Never got to see a Tukwanga guy, Bata Guru, Ramakasia, Bataramaita, Baba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaida.
Siyabonga ingoma ethi yona Studio 7 nehlatshelwa ngumoyo weZimbabwe ohlabela iseSouth Africa isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaye ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.